Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani mahlabezulu olamukela ku studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngcobakazi 2018 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akuthiyele nalokho okwakufanele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlanga u-3 afanele awafake laphana kumabhox ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe, imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathelo zindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu-PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azathiwa President Chamisa amaningi zilwa kuphela ukuhamba ecourt alinganisa ukuthi upresident ngasese ubhizi ukukhulumisana nabantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle kwebandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethile.
USibanda uthe lo wabengelakuthemba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinasu asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincintisa impumela kukhetho edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yesikhathi nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele ama-court yona ile president sikhangela ikhefu kaMorgan Tsvangirai laye waba wahambisa indaba yena le kuma-court kodwa indaba yakhona yasi-verifywa ama-election sadlula kudala. So mbona mina ngokubona kwami angiboni ku-maintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esikiso khona I think kumele bethathe amapolisi.
Amagqweta awe-MDC Alliance aviwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. USibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapholisa namasotsha ngemva kodlakela oluqhamuka eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 uMnumzana Milton Siziba uthe uzulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Kuyasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu iviki ephelileyo sizwa kuthiwa amapholisa afike enza njalo kuntathela izindaba ebezibutheni emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe limanga kahle kulokwesapho okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapolisa kanye namasotsha akhuphe imibiko kumaphephandaba besithi imbiko yokuthi kulokufinyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulumele intatheli indaba ye-Studio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Thelisi Dlaramba kakho eqinisweni. H4 Davidson Sakala. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhede.
Kusenjalo uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini yezeki yaqelibezela ngayo.
Akushiyene nalokho okwakubhalele kwenziwa okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamsango 3 afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo ama-polling station afanana nalokho kusebulenjini ngezinye indlela bangakatshiyeneyo lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangela isisa ukuthi awezele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kangako nxa izekhe sisinikile amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi lama-V11 forms liwaqathanisa lana ukuthi libone ukuthi
aqathaniswa wodwa, uwaqathanisa ama-results aka-president lama-results ka-MP. Ikuthi bathi ama-results abo MP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo aka-president bathe sebesalabewenza lawana bawabeke ebantwini aka-MP abangasantshintsheki basebekwanisa kuphela ukuntshintsha la aka-president. Uyabona ngathi samanamba ka-councilor lamanamba ka-MP ayafana ukuthi hhayi nxa kwa-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 u-300 ku-MP u-300 ku-councilor. Manje uyathola ukuthi kathesi sekuzo 300 ku-councilor, 300 ku-MP, 500 ku-president, abangu-200 bavele ngathi.
Ngezinye indlela seniza kuqathanisa labakukhulumayo.
Ye, sizakuqathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-MP labo-councilor abawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanani. So ngathi ukuthi amanamba angashiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani, kodwa ukuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube yonaehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle, kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye, kodwa abantu ba-edazenezo eziphume kuzeki ngathi ama-results babewathi dengabo abantu abala ama-results yithi lezeki kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ama-V11 kodwa khonokho okuqakathekile yilokho abantu abacabanga ukuthi ama-results balawo bazawa-checka, yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi unqabe nama-V11. Amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi ikho lapho sokule 85% turnout, kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa. Khonokho lizakuva njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya ku-president Mnangagwa. Kwasekusithi amanye akade ekupresident uNelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa, kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa. Besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50%+1.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi lamhlanje eHarare, lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebail eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abalethiswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimela ababotshiweyo abangama-27, utshele Studio 7 ukuthi akula bufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini aweseHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, 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 mzwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentatheli izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngaphi manje ngemva kokhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 uChris Gandhi usipha lolu daba eseHarare.
Obungumgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kube lokuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe umfundisi wesonto ye Divine Destiny umfundisi Anselmo Magaya othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lilengoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe nde Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe layo ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Mana ndangane uhlelo lolelo ube luqakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe siza kube kanjani lempilo zethu njalo bekulombono emithetshene khanyeleze economy ngokuthi ukhetho lohamba njani. So ngibona njengani ukuqhathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mawomva, yena othi ukutshengisela okwachiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Sikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina esikufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela upolitiki wethu ade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho-ke okungesuka kwethuse ukuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokule gazi eselophile ubususizwa amabandla esithi hayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngayo. Yikho-ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Yeah. Lenga kosa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumama nzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ufuthelana phakathi kwabakubutho nabantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-461-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Lalele umsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Akayi esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munemunye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok kwele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayenale inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana loTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana nokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweleZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys ami kasasebenzi failure ila challenges amaningi. You are given e diet e tight kakhulu ukuthi inzima ukumaintain limitwa to carbs, broccoli, cauliflower, mele onyama lawa amelanga ngizinyama like e chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me, I've sell them times so in Wednesday, but it's 11 or 2 or so it drops. Nothing yet. In other words, I've pulled a little look measure when I look at me, it's less than a teaspoon there.
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlumtree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of Youth and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna ukuassista nathi ngokulethwa kuncane sase siorganize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plumtree service thing some place wokudla it $18 per plate and then kebe kuyi 3 course meal kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona then basically after party yangkhona sebe charge $2 ukungena and whatever is raised on that day iyabisiya towards i fundraising iyabisiya towards isikhwama semali eka Mathia yokuthi ehambe eIndia yeyenza i operation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu izinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu iyefana labochukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhuyana okuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama-refined foods okunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha amaningi, ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana, ikho kuthiwa yi-non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuza kuba lawo. Le mkhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mkhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe asithi emulini nxa ke waba lomuntu obelele lo mkhuhlane wechukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lowo muntu lawo bebelawo lowo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamaphoyizeni ezingena emzimbeni ngendaba zokudla njalo lokuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi, omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu, khonokuyana kubangela ukuthi isibindi sibe sokhe sisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi kusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona kuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe ngekuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe, yikho abantu beyabeye endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi eyelashwe. Kanti eselizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi, kodwa ngikwazi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi, especially abantu angathi badala. Sinjalo ubona abantwana abadala few, abantu abantwana abancane abadala yojayele babona abale mkhuhlane yezifo badawulapheki endawuthelelwane. Ijwayele ukuzwa abantu besiya impilo, kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu, ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lale mikhuhlane ngesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwale mikhuhlane iya iqonga okuphezu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abaningi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa, njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wenzansi emaNdebeleni ukuthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edlileyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usibhalo ludaba.
Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edalele ephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizalwane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantu bethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha, and sokubenza baze babe yizigane ngoba ngabalazinto zokwenza. kube lomsebenzi bakithi ba invest izinto abantu abantu basuke emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu abantu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma eParliament akubuye bazesitshela banga impose izinto zwela phezulu abazethatha izinto yithi bazipheze phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungisela indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhala ukuthi bantu sicela liye senzela lokho.
Osakhulayo Natasha Thuma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasa engcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwela amagapha avuzayo.
Sina angikhangelelanga lutho, sizawubona phambili. Ma kuzatshintsha, hhayi sizakwamukela. Njalo ma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sekumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga. Kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisi sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda kugutshwa loba nje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethu umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube lobuqila abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlalweni wangomgqibelo lapho lidlala leleNamibia. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba lithawe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphuca ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi osekuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho lizakuyanqikelana neqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane lizathola ilungelo lokuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan. Njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba lokukhankasela kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyano wamabandla aphikisayo OMDCT Alliance bathi sebebuthaniswa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 omanyene lenhlanganiso yentathelo zindaba iMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.